Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Wayaphela sokuhamba konamanje esingathi akunda nanye lesihuja babakizinzi konabo. So izinzi zomuzinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle garikayi kobulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kunenge okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba de sisuke endlaleni le esikiyo le abantu abalalo uhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi esaphi safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolo umnomzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolo ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobhu leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America, VOA.
Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle garikayi kobulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le imvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho, kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Country Park lilokithi elikhulu kakhulu. So uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini, kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona ibabayakha kuzo bayaphela lapho okuhamba khona amanzi ithi ngathi aqondana inxele isihutha bafake izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe le problem. Ikhansili ngaleso sikhathi engingeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethe ikhansili iyazama ngamandla ukuthi bakhiphe kwenzela ukuthi amanzi lana ahambe. I think ikhansili le-government iyazama ukuthi bakhiphe manje abantu ngase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi nama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavelimbinivini singananga kakhulu sokuhle kugcwala amanzi sehle tutume siyangena ezindlini zakwami kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi labuye izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezinsi le so kwenye isikhathi liyabajuma abantu bangaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu isina kanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-Country Park hhayi lethola uluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwala ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansili layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengase kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hhayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha ame maningi ayatutuma acine ethini ethingena la hhayi bayakhala sibili yakhona ngamasuwa njengathi thingathi njengama-resident bayaripota kithi thingathi sihambe sekukhansili ikhansili ayihambe sekhona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi i-government kumbe ngangenela ukuthi udinge ingxele ama-private angecala ama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo lwe-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxele umnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa-ke hhayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo. Inhlanyelo nje ngoba de sisuke endlaleni le esikiyo le abantu abalokuhlanyelisa ngitsho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama-2 kg kwamabele yikho esesidanela kikho.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi-ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha, hhayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwasa ugajombo Yikho lapho abantu asebesilela khona nje kwamalanga la okuthi nxa umkhathi ngawo lokhu usenza njengalokhu esikubona amalanga la ezulu ngani liyavuza enxa emhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona. Kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo, izifuyo zicakile cakile, abantu bayasebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala. So siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka, izifuyo ziningi zifile kakhulu, labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo, sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla, ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini, sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abayihluke ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini, kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno, inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isiJanuary now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Besiyavulela izikolo zisiyavula i-second term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani konoku kansela?
Kuthole ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabo abaphathi bomdabu abalisa ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe encekwe lika Ward 6 kwelika Mathupula, our chief senator, ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili, behloniphe induna yami, induna yethu, indina yethu sonke, ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalela zebhuku ukuthi hayi bazali, inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye, ngilethemba lokuthi mephe ngcenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga nje kwani izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokho eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamuki M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi patelane le Melika, osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe, umnumzana Donald Trump. Namuhla ucele inkantolo ye Supreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka 2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalele likhulu eliyabe lokhu lisithi phela lo ome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kamcacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa akakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelwisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le-Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla, sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu, ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseGepeng.
Yes, ngathi inkampani leyo ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle an electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kwinkampani yenu?
Siyenza ukwakha i-buildings qaphansi, ukwakha plumbing nogesi. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-ofa.
Nxa usenza umsebenzi wena lo we-plumbing lo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into engeyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa, ngiplan ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula kodwa ma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabi sinzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngalesi sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazothi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction because omunye umuntu usuka kuthathe eze umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamafitshane okunye kuyini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikhampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Iphinde
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. I-code ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333, uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Yes, sizwa njalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento sifanayo. Akusitele ngamaphitshana ngakhonokho. Uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu ve Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salubonani, salubonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo sezwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from 1 anzanga ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathepheleleni. Endi ube buya maye lokho sithu yenza development, yenza development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo? Then expect ukuthi uzoba a good leader. Esh, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje. Ngisi sifiso sami phela ukuthi abotshwe.
Hayi Sanmonan Studio 7, Sanmonan Studio 7. Hayi Philani siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usibangilize urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yase kuzapho. We have to blame ukuthi Africa why kwaba lo lokuzeni Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta uye Jomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As long umuntu eyimemba ya that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo. Just do aside with that. All right, usibangilizwe because indlela yakhe okungene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphu lokho ya repeatayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhonteskele uMP ubonakele impela kunamandla. Phambili masibangilizwe phambili. Thank you. Siyabonga Nkomo. Qhubeka.
Studio 7, Studio 7 njani? Hayi Studio 7 impela lelo liqinisa impela lo babo bekakhulumethi abantwana besindebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, ufuna ukubulawa isindebele kanjani. Kungathathwa impela umuntu ongazi isindebele ehambe efundisa esindebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolulimi. Umuntu esindebeleni akafundise esindebeleni. Weshonini akafundise esishonini. Wesikhalangeni ngakutshala akafundise isikhalanga. Kanti liwayo ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi siyalithanda. Sithanda sibonga le ndaba zenu lisethulela zona imihla ngemihla. Hawu sizwe lalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi sibonga lezulu elihle. Elinayo lapho ematopo hayi izulu liyazinela lakho konke kuhamba kuhle siyabonga
njani njani lapho ikhona liyaphila ni umnyaka omusha kini lonke ngelithanda thanda edaluka moveni ngwenya awe
labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge WhatsApp. Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.